kulusizi mina ngithule ngesikhathi seGugurawond lapho okwakungala internet kwakungala newspaper amaBritish ayezangana nawo kazi zakhathesi kulezinto eziningi ezenzakalayo abantu babuye busuku bedinga abantu beguduza abantu ama-MP ethu akobulawayo sekuhlala njengomvundla ayadingwa amanye adojiwe lapha lalaphayana ama-members e-party yethu ayethuselwa abanye sebekhrosa amabhoda abanye sebesike asylum ezinye indawo e-South Africa neBotswana thina esilapha lathi sihlezi kodwa nje sinekele ukuthi any time singabotshwa noma sithunjwe ebusuku kubuhlungu ngoba into yonke sitshengisa ukuthi siyiGugurawond number 2. Into engani iyangimangalisa umongameli ulo wakhethwa ngabantu bezano uMr. Mnangagwa ukhulume buthanga wathi amasosha into abazenzayo azilunganga. Sesimelele ukuthi sizwe ukuthi uza kwenza njani, uza bagezisa njani ngoba kathesi esizinda emagwegwe empophoma ephelandaba yonke amalokitshini makhokhoba abantu badingwa njengomvundla yikho-ke sibuhlungu kakhulu sivumele abantu ukuthi kasikungeni izibindi singabaleki sine sibone ukuthi ilizwe liza kuya ngaphi njalo le international community iza kuthini isadi le AAU, the African Union, ifanele ukuthi ingenele ngoba isizwe sizachabalala.
Kodwa impiko lihambisa njani? Liyenelisa ukuzwa ukuthi ngobani abasengozini nokuthi bazenza yini usizo lwamagqwetha labodokotela?
Isikhathi esiningi ethu singala internet, singala WhatsApp, ebevele kumnyama singazi siphonge ukukhuluma njengeziphofu. Kodwa khathesi lamadokotela angikhona ayathuselwa lamagqwetha angikhona ayathuselwa umuntu uyabanjwa ekhothi enqatshela ukukhuluma legqwetha esejaje encithwe ibail ngoba abe kuthiwa wenza icala awulacala ungakathonisiswanga ngumantshi khathesi izihlobo zethu ziphonge ukuthathwa 1 day ziye ekhothi ziphiwe 5 years 3 years isebujele sinethemba abantu bezimbabwe bakhohlwe ukuthi bavela kuzanu PF mbeba ku-MDC kodwa isizwe sikamthwakazi usapho lukamzilikazi lo mambo sebesithi hatshi enough is enough amasotsha la sebesithi bona basiwo masotsha akahulumende izigebengwa yikho sithi izigebengwa lezo kazibotshwe dani ukuthi siphonge ukuthi hhayi ngabantu abatshontshe iyunifomu ngabantu abatshontshe izibhamu lokho kuyasihlukumeza kakhulu ngikhuluma nginje ngilabantu engibaziyo ababotshiweyo abathunjiweyo kodwa ngingake ngiqambe amabizo abo ngoba ngiyabe sengiphambanisa into zomthetho.